sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weLebhilitane eZimbabwe usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphathamandla zezanupf zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu.
Konke okukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke.
Abanye bathi inyathelo likaMnangagwa elokuthi amathambo ababulawa ngegugurawundi angcwatshwe kakutsha alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulalelwa izihlobo.
Icala liphambi kwabo, nangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo, kulapho oqala khona ekupholiseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi, ubusuveza lalokho abangakwaziyo.
Umongameli Donald Trump wele Melika usebonakala ingani ubusa njengomkhokheli welizwe elingathuthukanga.
Ngoba umvumeli uthenze ayisibukuthi bayesaba ukuthi uzabajobola njengobejobola njengeqhubu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli weLebhilitane eZimbabwe inkosikazi Melanie Robinson usegcizelele ukuthi ukuze izijeziso ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF zesulwe, ilizwe lakhe lifuna uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo kaZulu njalo alethe inguquko ezwayo kwezombusazwe. Eloba enkundleni yeTwitter izolo, uRobinson uthe uMnangagwa kumele agcwalise zonke izithembiso azenzayo ezizavuselela umnotho elizwe lokuletha umbuso okhululekileyo elizweni. Ngokubika kwenkundla yezimlive.com, eLebhilitane lilako ukwethesa iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso ezintsha lizimele kulandela ukuphuma kwalo kumanyano we-European Union kuhlelo lwe-Brexit. Linkundla ithi iziphathamandla zeBhilitane ziyakhonona ngokuyekethiswa kwe-EU kuzijeziso zayo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya. Yena othi ngempela amalungelo awakananzwa kuhle kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ukuguqula izijeziso ukuze zichithwe, vele umumo welizwe ipha uhlambulule. Ngibona ngathi okwakhathesi kusekhatshana, ngoba ungazinandelele konke okukhulunywa uhulumende kaPresident Mnangagwa akukabi leqiniso, akutshengisi ukuthi uhulumende lo ulesifiso sokuthi aguqule avule umumo wonke wombuso abantu bakhululeke. Abantu balokhu bejeziswa, abanye bayabotshwa, ukutshengisela kuyaliswa, akutshengiseli corruption yakhona. Vele abantu abahambelane lohulumende abangani bakhe bathola izimali eziningi. Hhathi angiboni ukuthi, ngibona ngathi mina ummeli weBritain uqinisile ukuthi awukatshengiseli isifikele sombuso ufuna ukuthi asiguqule azinike amandla ayedlula kaMgabe. Hhayi, hhayi, sisakhathele kakhulu.
LeBhilitane njengoba selaphuma kumanyano we-European Union, singabona yini liphuma lezalo izijeziso lizethesa amalunga eZANU-PF njengelizwe elizimeleyo?
Into yokuthi nxa vele ilizwe elizimele seLebhilitane kathesi, singathi bengayenza izinto ezihambelana ne-foreign policy yabo, kodwa kabakaphumi phela ku-continent ye-European Union. So bona bazabe belokhu besenza ezihambelanayo ezihambelana nalaba ababuthayo e-Europe kodwa kulibalelungile ukuthi bona bazenzele into eqondane labo ngibona ngathi kuzabo njalo baza kwenza into eqondane le-foreign policy bengalandeleli kakhulu okukhulunywa yi-European Union.
Ngakolunye uhlangothi uhulumende kababa Mnangagwa uyazivikela uthi amalungelo usewahlonipha sokuthiyene lokhwana kwakusenzakala ngesikhathi sikaMgabe kanti njalo uthi kulotshintsho olunengi alulethayo kwezombusazwe abantu sebekhululekile evenza konke abakufunayo.
Into ekhona ukuthi ihulumende wethu into zokukhuluma kuphela bayakwazi ukukhuluma kodwa ungazifike phansi okwenziwayo ku-ground amalungelo abantu akhangelwa ngendlela amaqembu aphikisayo aphatha ngayo nxa belokhu besaliswa khona lobu ungazingena esitradeni abantu bayasijula bayatshelwa ngamapolisa akukatshengiseli yona imithetho yakhona o-ayiphalabana labophosa loba kuthiwaya kucinga kulokhu kufana khathesi imisaka zovela akula msakazi ozimele wodwa konke ngokwahulumende ngibona ngathi funa engqondweni zabo amaphupho abo baphupha njengabantu abaguqule emthetho kodwa okungaphansi oku-affecta thina akwaguquli yithi esikhuluma labantu be-Britain ayisiwo ababatshelayo.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Yebo, mthokazi omuhle, liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 p.m. kuFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo eVictoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi eAfrika. Likubona njani lokho kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Lanxa uhulumende sithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland bekhulumisana ngokugebha amathambo alaba ababulawa ngesikhathi seGugurawundi ukuze bangcwatshe kutsha. Abanye bathi lelo nyathelo alisoze lithobe inhliziyo zalabo ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukuluzwayo. Bathi okudingakalayo kuqala ukuthi uMnangagwa axolise phezu kwesiga lesi njalo kubotshwe bonke abaphatheka kulumbhuqazwe. UMnangagwa ngomunye weziphathamandla zezanu PF ezetheswa icala lokukhokhela umbhuqazwe weGugurawundi yona eyabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni senkabazwe leMathebeleland. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuxolisa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe uMnangagwa udlala nje ngesikhathi.
Kuvele lokho ngeke ukubalekele ukuthi kulabantu abaqeda abantu namhlanje baphonyothwa basezikhundleni ezinkulu kakhulu. Kakukhululi lutho, kakulikhulisa ilizwe, kakulethi kuthula, kakulethi kubuyisana, kakulethi kuzwana ukuthi umuntu oqeda abantu phakathi kwesizwe umbonele esihlalo esikhulu phezulu, abantu abaqedela abazali bengabayanga behlupheka. Akuzange kwama usizi ngokubulawa kwabantu ngeGugurawundi. Khumbula abantu abalazithuba, abantu abalamsebenzi. Ikakhulu bona laba bantu abayibo ababebulala abantu beyibo abasebebakhulu abakhonisayo laba abafelwayo abayilezihlobo abalimalayo baphakathi kosizo. Indaba yakhona ibanzi, asonto ongayiqeda nje ngokubuya lifike lihlale ngaphansi kwesigada kumbe libe sehotelini. Kumele umhlaba uphatheke ube khona lawo uncedise ngendlela vele okulungiswa ngakhona amacala njengayo weGugurawundi.
Khona kungani kukhanya kumzimela uMnangagwa labanye laba ukuthi baphumele egcikeni bexolisa kungaba kuyikuthi ukuxolisa kwabo babona ngani kuyabe kuyikuvuma icala yini
icala liphambi kwabo nangabe vele ufuna ukulungisa ngendlela efaneleyo kulapho oqala khona ekuxoliseni abantu uthi wena lapha ngenza kubi ubusuveza lalokho abangakwaziyo uqamba ukuthi izidumbu zingaphi bangaphi labantu abanyamalalayo bangaphi labo esibadingayo uvele ngalokho abantu ke ngemva kokuthi usuveze ubufakazi obunjengalobo ukuveza ukuthi ngubani owayekhona ngubani owayesenza ukuthi ngubani owayencedisa ngokuthi ngubani owayebulala abantu ngubani owayethotha abantu ngubani owayenyamalalisa abantu njengawo wonke amacala emhlabeni ungenza kanjalo abantu sebengakhangela ukuthi kambe uthola 100 years yini kumbe ngendlela yokuthi usuveze ubufakazi obulethu ukuthi kubotshwe abantu abaningi sungaphungulelwa icala ngabuye lapha njengomuntu ozovuma icala ezwe abantu ukuthi bathi icala lakhona lilungiswa njani angabuyethele ugwalo lokuthi kakulungiswe ngalindlela langalindlela akamisa aqalise phansi amisa ukungcwatshwa kwabantu ubhejwa kwamangcwaba aqalise phansi amisa ukukhuluma wayekhulume nezinduna sasaqhubekange siya phambili sekuya namhlanje ayekhuluma lalawa ayibhoda kusasa ayekhuluma lalawa akwenziwa kanjani kame wandawo isizwe akhulume naso ngendlela efaneleyo akwazi ukuthi izinyembezi lezi abantu abakhala namhlanje angeke ziphele ngemihlangano engapheliyo kodwa ziphela ngokuvuma icala kwenziwe njengalokhu kusenziwa emacaleni anjengawegugurawundi kulethwe inhliziyo eliqiniso ukuzinikela ekulungiseni lolu daba
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula ezombusazo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela emaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzabuyela enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo okwakuqala kulandela ukudubuka ibhomba elamkhutha kodwa labulala abanye abantu abathathu. Umnangagwa uzakuba ekhona enkundleni le emkhosini wokunanza ilanga likazibuse i-independence ozenzelwa phandle kweHarare okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980. Iphephandaba leHerald lithi usibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja uthi ukupha amalayisensi abathengisa amafutha ezimota ngedola leMelika akutsho ukuthi ilizwe selibuyela ekusebenziseni limali. Siphetheke ezemaphephandabeni ngephephandaba leChronicle lona elithi ukuqhamuka kwegcikwane lecoronavirus kubikwa sokuhlasele amabhizimusi amancane kunye lawezokwethekelelwa kwelizwe. Leli phephandaba lithi kulamabhizimusi amancane athenga impahla ezifana lama-cellphone, lama-parts ezimota sebehluleka ukuwafinyelela konale eChina ngenxa yodubo lwecoronavirus. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu ye kumlayizelo elisithumezela yona ke nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli imilayezelo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukufaka ke emnengi njalo lingathuki. Siyacela ke balaleli.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Igama lami nguPipsani Sangweni from Enkayi ngokuphila ngivile eJohannesburg eJulius. Siyabonga kakhulu ngoba nalizulu selisina nakithi emakhaya. Yonke into ngicabanga ukuthi kuzoba right kulo nyaka uma izulu lingana ngale ndlela. Into nje esingakhala ngayo yikuthi kufanele sikline ngoba amaphela asegcwele kithi. Ngiyabonga.
Hayi, khona uzozokwafaka lunga if kunzima
kona vela bakhiphe yona le imali yabo le kona befake nomirandi befake nomirandi nomibondi because lokuthi bethi sebesebenzisa idola lemelika behlanganisa le bondi kunzima bakhiphe lona irandi la ibondi befake iusa ka-1 or bekhiphe ibondi befake irandi ka-1 because le mali bayibothi le mali ayilasizwe le mali.
Oh, zihlobo zami ngithumele i-number yami lapho engafonelwa khona ngo-8:30 uhlelo lwazo lwaphela ngempela ngingafonelwa. Nitshona njani kuyakhona ngapha thina siright
linjani Studio 7 nabalaleli ngiyalibingelela igama ngugabadela njalo siyabonga ukumoyo lo ozama ukuthi epushe ngendaba yeMathebele North Zambezi Water Project. Siyambongela umfowethu kwazame epushe but sicela ukuthi kube ngamalokali kakhulu azobe lapho amalokali abantu bakhona kufana Victoria Falls wangeluvimbi kwayi Dennis Yadindi Sibila na kapande lusulu kwaye mabale cross gate nje maybe Bulawayo kusiya so not abantu abavele Harare kuthiwa bebuye laphana bethi bazosebenza lapha sicethe ukusebenza abantu bakithi lawo beke besebenze benze into yakubo ngazile kutheni ekuthini yena uthi ngo-2021 uzobe seliqedile lidamu sokungenza njalo kodwa mina ngiboni ngesingami kodwa ungayenza but ngendlela aphusha ngakhona kaphushe sizobona ezilongu liyakhiwa abantu bakithi besebenze lathi sibe le nto esiyenzayo esinayo because uWashman Mabena wayelifuna leli damu abelsiwela wayelifuna odumiso dabo engabonke bafa lokho bezama ukuthi beliphushe but bevalelwa kuphela so sicela ukuthi umoya wezama ukuthi ephushe kucace lapho le ndaba yelubhane ephushe yenze kanjalo ngoba siyayifunda le ndaba yegodini njalo kobulawayo ivuke njalo sikwazi ukuthi lathi sibe le nto zakithi sisebenze thina abantu bakithi.
Salibonani balaleli beStudio 7 okhulumayo ngo-T M Luthuli iseGoli manje kodwa ngidabuka ematopo sigabeni saseBlau. Right, ngithanda ukubonga kakhulu nami laphana kwiStudio 7 ukusinikeza isexwayiso senhlanzi lezi esizidla nsuku zonke. Thina abanye vele siyazidanda sinomazakhela so vele kudle okumasinyane lokhana uma ngifika kuphela ngifake igabhalelana ngibulala laphana kuhluka kusheshe kodwa siyabonga ngoba sokuphephisa imiphefumulo eminingi. Mina bantu bakithi ngivumelana le-MDC icebo le-MDC lokutshengisela ezitaradeni ngoba elizweni lakithi uma ungasaphuma ungatshengisela ayiphi into ezolunga. Inkinga yabantu bakithi ukuthi lizathi lina libeke amathuluzi ngale athi lina sukumele kutshengiselwe kodwa uzothola abanye bebhizi besebenza ngalokhu besiyabambana sonke eZimbabwe sitshengisele ngasikhathi sinye uhulumende wethu bezasizwa izikhalazo zethu bezizozwakala ngokushesha. Ngiyabonga.
Salubonani balaleli beStudio 7 kunzima lapha eZimbabwe kunzima sibili okunzima sibili besicela ukuthi ake bantu bamanyane bazame ukuthi babambane ama opposition party. Ngicabanga ukuthi ibandla le-MDC indlela elazonda ngakhona ukubanjelwa amavoti kwase kungathi lidliwe kodwa lona liwinile yikho kudale amasanctions elizweni laseZimbabwe. Into le mangiyibhekile yahlukumeza kakhulu ngoba uma singabuyela emuva sikhangele uMorgan Tsvangirai wadliwa kuma-election edliwa ngayina le ndlela adliwe ngayo uChamisa kodwa wazisondeza kubo ukuze ilizwe lilungiswe. U-Emerson akabambane loChamisa babe into eyi-1 beyi-unity ukuze balungise ilizwe. I-opposition party MDC kayizisondeze ukuze ilizwe lilungiswe ngoba manje ama-sanction labo the MDC lokho kusobala ukuthi i-MDC yedala ama-sanctions elizweni laseZimbabwe ngoba izonde ukuthi yabanjelwa amavoti kayidedise umoya bavume lokho abakwenziweyo babe sebezinikele ukuthi balungise ilizwe noma bedliwe kunjalo ngoba manje uma bona bekwenza so bekufaka ama sanctions kubonakala kuyikuthi into efunakala yisikhundla kuphela but uma kuyikuthi ungumongameli olozwelo uchamisa akahlale phansi lomnangagwa bakhulumisane balungise ilizwe ilizwe libe lodumo lwendlala phakathi kwamazwe wonke amazwe engaka ilizwe libe lodumo lwendlala bantu bebulawa indlala kabuhlungu kangaka that's why lezulu selingasani because uNkulunkulu uyabona lapho ukuthi abantu laba babambananga yibo abadala iproblem elizweni ababambane bayakhe ilizwe bayenza ukuthiwa yi-unity uma kuyukuthi kuyehlula konke lokhu kutho ukuthi kuzoba nzima phela abantu bazokufa bebulawa yindlala kambe ma ilizwe liswele impuphu lingaba lilizwe lona lelo sokulobunzima kakhulu i-opposition party ayiyeke ukubopha ama-sanctions yiye bopha ama-sanctions singabheka emuva bogenzangirayo wathi sebambene lo mgabi izinto zaba easy zatholakala ukudla kwatholakala
kunjani linjani emsakazweni hhayi thina siyaphila-ke hhayi ngikhuluma lo lakhi ekwande magwe lapha ya isimo ikukutshengisela khona ukuthi hhayi sesesiba sibi sibi ungabona amafuthi ezimota esaqalisa ukuthengiswa ngedola lemelika loleliyana ababevele besithi kabalifuni kade sebelifuna kutho ukuthi hhayi isimo sibili siba nzima sibili kakhulu siyabazimela ukuthi ngavele babese bayekela khona ukuthi imali kayisafunakali elizweni ukuze into zonke zihambe ngoba vele ngaphandle ukuthi kuze kusebenze zona imali zakwamanye amazwe vele le yakithi le bhondi leli hhayi akula nto vele ekade lizayenza kumbe lizasifikisa khona and vele akula sibili kuphela ngaphandle ukuthi kuze kungene ngaleyo mali kungaba ngcono kakhulu ukuthi kusebenze yona imelika sibili lalo randi lo lelo ngoba iyakithi vele le hhayi ayekisisendawo siyabonga msakazi
sanibonani Studio 7 becela ukukhuluma nje amazwi amabili amathathu umongameli u-ED yes totally failed uMthuli Ncube has totally failed they must both resign ngaba isuke behlulekile ukuvusa ilizwe njengomthuli vele ulisela ngiyabonga laye umkhokeli wayo ngiyabonga
lathi siyabonga ngamazwi-ke enu asenhliziyweni zenu siyazisa ukubana hhayi i-Studio 7 ayilani la mazwi la ayithulwe ngabalaleli ye lileyakho ukuthi lani lisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga ke sikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika ye sokusela amalanga amathathu nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-primary edolobheni le-South Carolina amalunga ama-Democrats esithi afuna ozamela leli bandla abe ngumuntu ozenelisa ukunqoba umongameli Trump kubikwa kulabanye abebandla lama-Republicans yilo-ke elika-Trump labo abafuna ukuthi uTrump anqotshwe ngoba umbuso wakhe ubuyisela emuva ingqubela phambili yakwele Melika batsho njalo kanti vele uTrump ubusa njani ukukhanya kusolwa ngabaningi lo ngumbuzo esiwethulele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika ke sizwe imbono yakhe
mina ngikubona kukumangalisa kuyinto esasingakhangeleli ukuthi ngenzakala e-America kodwa namhla isisenzakala ngabe kwenzakala kwelinye ilizwe elingaseka-America ngabe ama-Americans into abayibabazayo kakhulu kodwa nxa kungokwabo singabona bakubona kufanele kodwa nxa sikhangela kuhle sibili ukuthi i-democracy iminjani akusiyo into efanele ukuthi ngayiyenzakala kuleli lizwe loba yiliphi ngoba abantu kumele baphiwe ilungelo lokukhetha umuntu abamfunayo kungelabanye abafuna ukuthi bancedise omunye ukuthi aphumelele engafanelanga ukuthi aphumelele.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani lanxa esesukile embusweni uMongameli Trump kuzaqhubeka na kufana indlela ezabe sibuswa ngayo kumbe omunye ozathatha intambo zombuso uzabusa njengendlela kade busa ngabanye phambilini?
Hayi, ngaphandle ukuthi nxa kube lo muntu olihlongandlebe njengayena lo obusayo kathi sathathe phambili kwakhona sinxunye kuthatha umdanakhe ngemva kwakhe, bazaqhubeka besenza into yabo leyo abayenzayo. Ngoba singakhangela ukuthi into ayenzayo kathi sebusa aso into ayiqalizona, into asukelayo phansi labantu abakhe bayayazi, into yemuhle kodwa useyithethe wayifaka yaba yinto abusa ngayo ilizwe. Lapho nxa engaphuma kungangena ngomunye ongasowanjiko kuzaphela, ngoba even ama-Republicans wona lawa amesaba yamvumelayo ukuthi akwenze, bengeza-ke bavumela omunye umuntu ukuthi akwenze. Ngoba ukumvumela ukuthi enze ayisikho ukuthi bayakuthanda, bayisaba ukuthi uzabajobola njengoba ethobola njengeqhudi.
Yes, siyabonga ke inkosikazi Priscilla Ndlovu, ye uMandlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ke lapho leStudio 7 ecingweni esedolobheni leWashington State. Master KG Jerusalem ikhaya lami sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ke. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngowa fast 7 silazo njalo ezinye indaba. libe lwesuku oluhle.